Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mpalakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le coronavirus. Lamuhla silengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti i-voters roll lwalumaniki-niki.
I-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona, ibe inzimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
Bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le coronavirus. Ababhubhileyo ababili ngabesigaba seMathebeleland South, kuthi oyedwa ngowakoBulawayo, lomunye weManicaland loweMashonaland East. Kwababanje igciwane le coronavirus abangamachumi amathathu lantathu 33 ngabalithelelwa eSouth Africa, abanye balithola elizweni. Asebebulewe iCOVID-19 selokhu yaqhamuka ekuqaleni komnyaka, sebengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba munwe munye 359. Lengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti kumbe i-voters roll lwalumaniki-niki. Ababencintisa isikhundla sikamongameli Nkosazana Thokozani Khuphe, Morgan Komichi lo-Elias Mutsuri bakhala la ukhetho luphakathi laphakathi, besithi kulokuqilibezela phezu kodaba loluhlu lwabavoti. Kodwa ukhetho lwaqhubekela phambili, umnumzana Douglas Monzora wanqoba ngamavoti afika phose inkulungwane eyodwa, elandelwa nguKhuphe wathola amavoti adlula kancane ikhulu 118. Oyikhokhela iqula labazimeleyo beqhuba lolukhetho, umfundisi Angliston Sibanda, uthi lolu khetho lwaluzahamba kahle, ngabe uluhlu lwabavoti lwaluhlelekile.
Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective, kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-Independent Electoral Management Board ekade iphethe lolu khetho, yimi ekade ngiqoqa abade abavotisayo bakhona ukuze abantu babalaleli bakuzwisise umsebenzi ojala ukwenziwa ngabo babusula igwana nxa kade kuyizeki. Senza ukukhuluma ngama-facts, angikhoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usukubuzile yokuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona, ibe inzimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila. Bekulamabizo abantu ababe ngama-delegates akade ku-24 2014 akade engekho ku voters roll bekulamabizo abantu abangamelanga babe khona ku voters roll ngokuzwa kwethu akade esekhona khona lokho kodwa sabanika ithuba thina njenge election njenge independent election management board ukuthi basebenze i voters rolls because bayilungise basinike i voters roll abayivumeleneyo elama delegates aku ayekhona ngo 2014 njengokulaya lokuqondisa kwedalele le Supreme Court kodwa leyo voters roll kasitholanga besiphiwa okungamaphetshana okuthiwa kuvela kuma provincial chairperson okuyikho okubangele umsindo indlela inkundla okudlalelwa kiyo ilingane ngoba abanye abamathebele north abantu abafika mhlawumbe 30 or so amabikezo abo atholakale engekho kuhluhlu lwabantu abamele bavote
bakhona abanye abasebefuna ukuvota kumbe abavotayo bona bengekho kuluhlu lwabavoti
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe inshambles ihofisi elections directorate iyehlulekile eyabo abantu bemdct iyehlulekile ukusinika ivoters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo
ungasola ukuthi nxa wena ukhangele sifundo bani esingatholwa ngamanye amabandla ezombusazwe
lapha mina sengikhuluma ngombono wami into yenziwe emdct okwakuqala yinto enhle kakhulu okufuza ukuthi ngabe ifundwa ngabantu abangamanye amabandla engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi be professional one sayenza ama ballot papers a professional sayenza ukhetho ngendlela e professional sase sixakwa into eyodwa ukuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling konke khona kana okwenziwayo ukuze kefike kubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenzeka kwamanye amabandla siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa ama kwakungela voters roll lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede kusenzakala into eziningi-ningi kwase kuthiwa kuyabalwa amavoti kwacutshwa amagesi waba yichobechobe nje kwangaqedakali kodwa kwathiwa sokuana kwaba labanye aba-announce ukuthi bawinile siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu-PF abe le ngxabangxoza eziningi kakhulu akulanto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani
umfundisi Angliston Sibanda ngowayevotisa amalunga ebandla le-MDCT ngesonto ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo kusasa thiyani ndlebe Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli lokhu kulandela ukubotshwa kukameya wedolobho leHarare ngeviki edluleyo umnumzana Jacob Mafume obengumeya weHarare wetheswa icala lenkohlakalo njalo usencitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kathathu sikhuluma nje amakhansila eHarare asekhethe ozakuba ephethe isikhundla sikameya umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda utshele iStudio 7 ukuthi sokumgceke ukuthi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli kufakwe amakhomishini
yiko ke sivele siyakwazi ukuthi bahlose ukudiliza ama-councils emadorobheni njengoba lisazi ukuthi amadorobhu amaningi vele edethungamelwa i-opposition eyi-MDC Alliance. Umonzi lwalokhuphe basetshenziswa ukuquphuna abantu benu elibathunye kuma-councils. Namhlanje sebedinga okuthiwa yi-commission abazahola izimali ezidlula ama-councillors wonke eHarare ngoba bazabapha isikhathi eside besithi kabalungise lokho abathi awuhambi kahle yibo abadiliza i-council baphinde bazifakele i-commission yabo abalandeli isisekelo sombuso esathi akube le devolution. Amathawna amascapitals icapital city Harare lobulawayo kwathiza abane metropolitan city izaba la ma councillors agoqela ama MP sigaba uameni wabo ebe ngumeya wale indawo kodwa izani ngokwazi ukuthi emadorobheni wonke ayilasekelo ami ukufeza idevolution bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo khona bezahamba besithi ama councillors e opposition adakiwe akulanto abayenzayo siyakwazi ukuthi yibo aba approve ibudget
manje ngokubona kwakho ubona ngani bafuna ukuthi bayenzeni bona bezana uPF
siyakwazi ukuthi uminister nguye approve ranking top officers njengo town clerk nama directors awe council siyakwazi ukuthi yibo njalo kabalawula imithi yamanzi imithi yamanzi drop position eHarare awayo bantu bala besitizinwa ingathathi amadamu kodwa sebawathatha siyakwazi kobulawayo ukuthi amagetsi lawana avele emphongolweni sithi intuthu ziyathunga bazithathela yikho ke lokhu thina vela kusesabisi siyakwazi ukuthi vele bahlose ukudiliza namhla sebedilizile babantu bancediswa ngukhuphe lomonzora khathesi ukhuphe sebemlahlela phana njengesoku selidavileyo bakusebenzisa ukhangele njengemathemba njengenhlanzi ezinyani mandebeni leziyana ezingadliwayo namhlanje siyadana ngokuthi abantu bethu ebesebenza labo yibo abaqinisa i-dictatorship umakhuphe lomonzura bathini ke ngalokho okwenziwe ngujulayi moyo sefaka i-commission abantu abangakhethwanga mahlabe zulu kubuhlungu ukuthi abantu basebenza gadalala abanye bethu bedonsele emuva ngoba bafuna ukusigcwalisa inotho nokufutha emzini yabo kungenani akulahlwa mbeleko ngokufelwa ngiyaliqinisa ngempela ukuthi i-MDC Alliance ethungamela ngu-Advocate Chamisa sisesiqongweni sikhulu ukuthi kusasa nje kungaba le free and fair election siyawina konke ku-presidential ku-parliamentary naku-council akula muntu ongasivimba uma kule credible election
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende useqalile ukususa abantu esigabeni seManicaland lapho okwesatshelwa khona ukuthi izulu lesiphepho eliphiwe ibizo lokuthi Cyclone Saline lizatshaya khona. Iyezi lezulu leli libikwa selifike eBeira kwele Mozambique. Iphephandaba leChronicle lithi isisanasana kade siseBeira Bridge sesiphelile okokuthi izihambi sezicapha umngcele weBeira Bridge ngesikhathi esifitshane. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi uMary Mbayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uncitshwe ipassport yakhe ngumthethwandaba yena kade efuna ukuthi ayokwelatshwa kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Oh, Sanibona ngiyabingelela Studio 7 igama ushukela ngiphuma lapha enkahle enzalwa khona. Asibonge Studio 7 indawo elisethulela zona iyaphela umnyaka manje. Yonke sethulela indaba ngobunono obuhle kakhulu. Eh kunzima kwelakithi kakhulu ebantwini bakithi noma ababoni odadewethu makhuphi ukuthi basetshenziswa kakhulu. Namanje vele uMonzora babesazi ukuthi umuntu abamsebenzisayo nje makhuphe nje phambili egijima yonke lento ayenza eDMDCT. Namhlanje kwenzekani makwenzake kanje? Endade bemtshela umakhuphe abantu ukuthi hayi dadewethu laba abantu bayakusebenzisa kodwa hayi bekungena ngapho kuphuma ngale. Okwanamhlanje kubuhlungu mase kunje singazi kudadewethu ukuthi uzobuya yini ekhaya ngoba simdinga ekhaya thina sakhena okungokwethu size sibone ukuthi simisa kanjani izwe lakithi umthwakazi ngoba hayi kunzima kulabo abantu abafuna ukusebenzisa. Namhlanje sazi udadewethu umakhuphe uzobuyela kwe-MDC Alliance noma uzovula elakhe iqembu futhi ethi leli ngelami ngoba kodwa iqembu phela ngelabantu. So eyi kunzima dadewethu, buya ekhaya mani, buya ekhaya sisebenzeni sibone ukuthi senzani ngemthwakazi. Ngeke sibenze lutho laba bantu, bafuna ukusebenzela izisu zabo, bafuna ukuhlala bephatha. Sibayekeni balwe bona bodwa khona le Mpumalanga, thina sisebenzeni isilungiso ngokwethu kuphela nje. Abantwana ngeliyeke ukuvotela amaphathi angekalenzele lutho. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7. Bengikhangela i-Extraordinary Congress ye-MDCT. Hey, laba bantu ambona ukuthi bangaba ngamakhokheli abaqondileyo. Indlela bebeziphatha ngayo bekulomsindo omkhulu kakhulu. Umakhuphe imaski weyikhiphile, ukomiti ekhiphe imaski, Monzora ekhiphe imaski, umjuri ekhiphe imaski. Bonke ama-candidate bebekhuluma ngasikhathi esinye bonke, kungaqedakali ukuthi unjani. Kambe lisho ukuthi singakhokhelwa yibona abanabantu shuwa? Yikho ugawula esihlala esisola. Hayi esoli i-MDC le kamakhuphe. Hayi lokhu abakwenzayo kulangqondo lokho. Kase ngani sasibone uShamisa asakaze sibone besenza kanje, sasibone besenza into ezile order. Manje lapha kumakhuphe akula order. Namhla siyatshelwa kuthiwe uMonzora akatshontshanga mali. Kukhuluma umakhuphe kwelinye kusasa kuthiwe hey utshontshe 6 million. Akunento yakhona eqondileyo. Labo Den Moyo labo bazikhulumela izinto ezingaqedakaliyo, bayatshintsha ama-goalpost namhla bakhuluma lokhu kusasa lokhuyana. Ungani ngabantu abathunyiweyo abangaziyo ukuthi bakhulumani? Ungani bayatshelwa ukuthi yenzani so, yenzani kanje. So i-Extraordinary Congress ukuthi elo msindo kanjeyana eZimbabwe angaze mbone ngitsho lebandla elilodwa eliyenza i-Extraordinary Congress elo msindo njengalwana. Mina mbonani ngamatopi lawa aphekayo, kabayekele into lizabehlula. Ayi baphela basoze bafike ndawo, kuzabehlula. Kambe shwa nxa bezaqala kwathiwa hey voters roll was tempered with today, baqalisa ukuthi kube lamayele kube lokhetho, kuphinde kuthiwe hey voters roll amabizo kobulawa kwakho. Kakuqondakali vele ngamatopi lawa aphekayo, kabayekele. Kabahle bayikhansele ngokuphela i-Extraordinary Congress. Iparty yabo ihlife vele ikhanye ngani ayilamasupporters.
Salibonani bantu beZimbabwe, salibonani bo-Eva. Mina elisiphathela izindaba, mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye weSlobela Entobe emangonini. Ngisithi mina ngesimanga kakhulu ukuthi kathi iparty isindawo yokudlalela ukuthi ama-players wonke abefuna ukuthi abe ngu-number 1 ekudlaleni. Wonke ungayedlala afiseze ukuthi abonakale. Lakozombutha sokufanele ukuthi wonke umuntu okupolitiki sokumele abe ngu-president. Sokudlalwa phelapha sokungamatopi ezela lapho. Ngoba nxa kuzakuthi unkomitho afuna u-president, umakhuphe afuna u-president, uMonzora afuna u-president, lo omunye layo afuna u-president, kathi sokudlalwa ngabantu. Iqiniso elikhona ngelithi umakhuphe wayengaboni ukuthi uMonzora bamxoxisa abanye abantu bebesaba ukuthi nxa sokuvotwa bazadliwa. yesenze ukuthi yena bayakwazi ukuthi esifune imali bamvotele makhulu leyonto ivele iyakhanya singake sithanda sisho umthini ukuthi vele bona bacabanga ukuthi njona umgaba wabulala amaNdebele lo muntu ongaba ngumpresident abe lindebele uzababulala kube kathi abantu abafanana thina sinje uThamisa simthembe kakhulu asingake sathi njona elishona uzafana lo mgaba umfundisi uyasizala isigebengu isigebengu asiyamzala umfundisi so lapha ngizama ukuthi ayisibo bonke abantu besishonene abalo meni but mina into ebengiyikhangelele ukuthi iphathi ifundise kakhulu ebandleni ukuthi kumele sikhethane hathi ngomhlobo ngoba sabe sesifikela khona phana kuzanu-PF eyabulala abantu ngokugrawund thina njenge-MDC Alliance asikufuni lokhu uba upresident uThamisa kumele kunanzelele konke lokhu ukuthi kungenzakali lokhu igoti eyenzakale kumakhuphe labomonzora bekhetha wakwabona umuntu obengupresident wephathi echawa ngempama phambi komphakathi mina kuyimkimbe bengizasemphela umoya vele ngicaphuke kakhulu loba umakhuphe ngingamsupporti ngisupporti uThamisa abasihloniphanga ababathawa umakhuphe kuyatshengisa ukuthi iphathi liyana ibolile ayiba nhlonipho baxotha ubhebhe besithi kaziphathanga yona yonke vela iziphathanga yona iphathi ukuthi ngako ukuthi kuyavunyelwa idilizwe isingabi khona vele isithiswe nanjenjalo Alexander Khanyeni phuma kule nkaya ngisithi mina idoti kanabayenzileyo basiyangisile yizanu-PF esibingiwa emhlabeni
sanibonani abantu bakithile njani ngezindawo siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe waxotshisa abantu bakaThamisa ephalamende wajika waxotshisa ubhebhe xotshisa abantu emsebenzini manje ujana lo Douglas Monzora ethina ulandela isisekelo sombuso so isisekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengaloku asebekwezi njengoba sebemtshaya so yisisekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwi ukuthi ilizwi iZANU-PF ihlukumeza abantu iZANU-PF iyatshontsha i-corrupt yena ugijima uyabhidliza i-MDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa iZANU-PF embi lomama uright bemtshayeli inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwi ukuthi ilizwi lilunge kodwa yena akakuboni konke lokhu kuhamba nabomonzola manje basebemtshayile baright bemtshayile lokhu umama nokacabangi kahle kahle kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kubunyelayo manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili bagijima wakubuharvest house ehamba lawo amaphoyisa emgadile amaphoyisa lamasosha lamhlanje sebemtshayile yiba sebemtshaye omonzola lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance ixotshisa abantu ephalamende abantu abavotelwe ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongela support barayithi bemtshayile loo mama lo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Donald Trump usebambane labebandla eliphikisayo elama-Democrats kudaba lokuthi abantu belemelika baphiwe imali ezinkulungwane ezimbili $2,000 ngamunye hathi ebesezivunyelwene i-$600 umuntu ngamunye. Izolo lolu daba lusiwe edale le-Senate lapho akukhangelelwe ukuthi lipase kumbe hathi bese lithunyelwa kumongameli Trump ayisayina. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwana anzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba kaTrump ukuthi aqala lokusayina ibhili eyayisilungiswa ngamahlandla amabili ihouse lele senate kutshengisa nje ukuthi ngumuntu odidekileyo engqondweni obelokhelwa amaphupho okuthi mhlawumbe angatshintsha ukhetho oloselwenzakele ngokudlala ngale ndlela. Kuyakhulu bekukhathaza abantu ukuthi lanxa ebebukekelwa ukufisa okuhle ukuthi abantu bathole imali eningi okube ukuthi abantu besebelahlekelwa ngama-benefits la kade bawathola lanxa engangani kodwa be-expire nxa kuyikuthi lokho kakwenziwanga. So bekuvele kungasela sikhathi sokuthi angaphinde abisele linto emuva. Ngiyabona ubonile ukuthi mhlawumbe kungabaphinda futhi kubabisele emuva kulelo khetho solukhona lezi ndawo ezinjengabo-Georgia, London. Ngikho njengokucabangayo ukuthi hayi indoda lo udidekile engqondweni.
siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini yena uTrump lama Republicans babe sithi i 2000 iningi kakhulu ukuthi afeze injongo zakhe kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali.
Yego sobala ukuthi uTrump lapho befuna ukudlala sibili imidlalo ukuthi ngoba njengoba ujele ukuthi isikhathi sonke lezo bekhona kuhlela ukukhulunyiswana kusenzwa zonke imizamo yokuthi kufike kulesi sigaba kodwa bese chede le muva athi yena adwebe phansi athi okungaqalwayo athi kusho ukuthi uwevele nje dlala sibili kakutshengisa ukuthi ungumuntu obe-serious ngoba olayo ibandla lakhe le ya labantu bakhe ibade bephathekile lomsebenzi ukuthi khona kulungisa lomsebenzi le ndaba yemali ikakhulu ngalesi sikhathi besifuneka khona kakhulu ya so ke hayi akusikho sibili okuqondileyo kade senza umnumzana Trump.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-Ohio. Igita kudume phansi laphezulu makhathi esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abahlanu kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Sixoxe lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT ngesonto eHarare, umfundisi Angleston Sibanda. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.